Izakhamizi zemaphandleni emathebeleleni South zithi zikhala ndawonye lozulu weManikaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu lakhukhula le mizi latshiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli u-cyclone Idai likhukhule imizi ladiliza amabholorho njalo ngokutsho kukahulumende libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259 kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshele litshebetshebe abangakatholakali. Unkosikazi Juliet Ntuwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumende aphathe ngayo le ngozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxaye bekwazi ukuthi kunezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni khonokho njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisefu uma safety places vela wakho aka-identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafakana. Nxa waqhamuka ama-cyclone anje kuyazakala ukuthi kuhleli izinto eziningi emazini abantu sebeyanathi idoti imiyane amalaria okholera abazakuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphangiselwe.
Umantwane uthalubana isiphepho lesi sitshaye emathebeleland besizagothula yonke into ngoba kumvele kungelantuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela amabriji amabriji vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabriji amaningi asale elimele alokhu elimele lanamhla ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi emathebeleleni sasuke kuzasala kule briji ngoba amabriji wonke ngakasimisi ngamabriji esekuthi ukuthi awasaqinanga sekwagedeka bekuvele kuyasala kungelalutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngisho lemathawuni abantu bakhele ezifuleni ama-engineer khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uzulu eManikaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo nxa bebona amayeza esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube yisakhamuzi esimbuka phansi kwendunamathe lapho kunezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uzulu eManikaland ubhekane lobunzima nanku laseGwanda South akula ncedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula lokukodwa kwakhona osobukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi akulasizo esilutholileyo kumbe oluthelwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwani engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-BLD strine babirwa liba bahisani sizoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathi.
Uncube usole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManikaland endaweni zabo izulu lingakani lanxaye bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imiphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-Metro Department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esifisi okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho engakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuzobonakala ukuthi kuyafika ngani nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi ngumuntu ohlathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esitezi umnumzana Sayden Moyo uthi kuyadinga ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukwenza kwenqatshelo yengozi ezifana leyamanikaland.
Asibone ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapha amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba yokuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo zabo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labanye abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni egwanda ngi-Albert Ncube.
Siyabonga jaheli tala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni.